Abathenga amafutha ezimota eBotswana besiyawathengisa eZimbabwe bathi kade benakanela ukuthi labo sebevunyelwa ukudlula lawo emngcelweni, kodwa umnumzana Rodney Moyo yena oke wazama ibhizimusi yokuthengisa iphethulo uthi badaniswe ukuthi ugatsha lweZimra lokhe luqhubeka luthathela labo abazama ukungena lamafutha emngcelweni wePlumtree. Abavunyelwa ukungena lamafutha ngabatshayeli, kodwa labo akumelanga bedlulise amalitha ngamashumi amane. IZimra isithi ngawusebenzisa kuhambo hatshi ukuthengisa. Umoyo uthi uhulumende ubeyenze kuhle ukuthi aqale kubavumela ukungenisa amafutha ezimota, kodwa ukuthi bayadaniswa ukuthi lokhu kuyenzelwa abatshayeli bezimota kuphela.
Bekuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende asivumele ukungenisa ipetroli, kodwa osokusizisa ubuhlungu ukuthi uhulumende sebe watshintsha, sebemisile, akusavunyelwa ukuthi ungene la ipetroli ngaphandle kwalaba abahamba ngezimota, njalo labo sebevukela amajerican amabili okutho ukuthi i-40 liters. Okubuhlungu ukuthi ipetroli ekhaya iyadula, lapha ibe ichiphile, plus njalo ayiblendwanga nge-ethanol, iyabe iyi-pure petrol, unlike lokhu abakablenda ngakho kugcina kusezimoto zingaphili kuhle.
Uthi uhulumende kumele akubone njengethuba lokwenza imali ukuthi iningi lithenga amafutha phandle ahlawulise umthelo we-duty.
Aluba uhulumende uhlakaniphile, ngabe uyabavumela abantu bengene le petrol, a-raise i-revenue, a-charge ama-duty.
IZimra kukhasi layo ebulenjini ithi kungenisa amafutha ezimota ngudlu, ikakhulu kweqa umngcele, kufaka impilo zabayingenisayo engozini, ngoba kusaziwa ukuthi amafutha ezimota lumatha ngesiphangiphangi, njalo kumele aphathwe ngendlela eqondileyo. Inhlanganiso le njalo ithi amanye amafutha avela phandle kwelizwe awahlolwanga engawuhlobo oluphansi, lapho labo abangenisa ngudlu bewahlanganisa ngitsho lephalafini. IZimra iyala ukuthi kungeniswe amafutha ezimota okusemthethweni ngoba etholakala eZimbabwe, kodwa abafuna ukuyithenga beyithengisa bakhomba intengo yayo ephansi eBotswana isidla amasenti angamashumi ayisishiyagalombili, kukanti eZimbabwe idla phezu kwedola lamasenti angamashumi amathathu. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngiseHavron kweleBotswana.